Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesine mhlaka 7 kwenkwezi 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje sokwedlule phose iviki kungelamuntu otholakale elegcikwane le coronavirus elizweni khona sokuhlolwe abantu abedlula inkulungwane ezimbili lanhlanu.
Kungakho ngesithi siye saxwayisa abantu ukuthi kungcono ukuthi bahlale khona lapha kwelaseMzantsi Afrika ngoba isimo singcono kasifani nokuthi bahambe baya kwelaseZimbabwe ngoba siyazi ukuthi kwelaseZimbabwe ukudla kukho.
Elinye njalo ihlekana lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele-South Africa eselibalekela indlala kulelo lizwe likhangelelwe ukufika emngceleni we-Beitbridge lamhlanje. Umsitheli uRegistrar General uMnumzana Clemence Masango ubotshwa esetheswa icala lenkohlakalo ngemva kokuthenga imota ezinhlanu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Sokwedlule phose iviki kungelamuntu otholakale elegcikwane le-coronavirus elizweni khona sokuhlolwe abantu abedlula inkulungwane ezimbili lanhlanu. Embikweni oyethulwe izolo, ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu abedlula inkulungwane eyodwa abahloliweyo bonke batholakala bengelagcikwane izolo. Kulabantu abangamachumi amathathu lane abatholakala belegcikwane leli kwabhubha abane. Kunjalo nje, elinye ihlekana lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa likhangelelwe ukufika emngceleni we-Beitbridge Border Post lamhlanje ekuseni livela eSouth Africa ngesikhathi iningi lisithi liyehluleka ukuziphilisa kulelo lizwe njalo elivaliweyo kuyindlela yokulwisana lomkhuhlane we-COVID-19. Kulabantu abedlula ikhulu lamachumi amahlanu i-150 asebebulewe ligcikwane le-coronavirus kwele South Africa. Uhulumende weZimbabwe uthi baningi abakusimo esifanayo abakwamanye amazwe abafuna ukuza ekhaya. Amabhasi athwala laba bantu abalisa i-Eagle Liner, DNC, Mzansi, le-Delta Couches. Abantu bayazibhadalela imali yokugada kanye leyokuthola amaphepha asemthethweni awucaphisa emngceleni. UMnumzana Vusumuzi Sibanda, umqondisi wenhlanganiso ye-Africa Diaspora Forum, utshele uSithandekile Mhlanga we-Studio 7 ukuthi mhlawumbe abanye asebecele ukubuyela ekhaya abalalwazi lokuthi befika nje bazahlaliswa bodwa ku-self-quarantine lanxa lokhu kulothiwe encwadini abaziphiweyo.
Kusuka ngokuthi basukela kuliphi idolobha kwelase-South Africa, kanti futhi lawo mabhasi azobabeka kwelase-Beitbridge lapho bazogcinwa khona amalanga angamashumi amabili nanye ukuze bangayothelela abanye umkhuhlane we-corona. Isixwayiso ebesisenzile kulabo abantu abaningi ukuthi uma besahleli lapha kwelaseMzantsi Afrika kunemizamo ethile esiyenzayo njengenhlanganiso nenhlanganiso ezihlukeneyo ukuthi mhlawumbe bathole ukudla njalo bathole ukuthi basizakale ngoba singena siqiniseko sokuthi bazokwanisa ukuba kuthole lokho njalo uma sebethe bahamba kwelaseZimbabwe. Okwenza ukuthi sixwayise abantu ngalindlela kuyikuthi ngoba siyazi ukuthi uma befika lapho mhlawumbe kuzoba nzima ukuthi bathole ukusizakala kumpe bathole ukudla, kanti-ke baphoqwa isimo khona ukuthi basuke kule ndawo ngoba nakho balambile, kanti futhi uhulumeni ubengakakukhuphi ukudla lokho athi uzobanikeza khona. Kodwa bekungcono ngoba zikhona iy'nhlanganiso ezizimele ezisabanikeza ukudla. Yikuthi nje abantu bayasuke bayitshela ukuthi kungcono ukuba sekhaya kunokuba ezweni langaphandle, kodwa besingakuxwayisi lokho ngoba njalo sisazi ukuthi akunayo indlela engcono ezobenza ukuthi bathole lokhu kudla okuyikhona abasuke sebekubalekela lapho ukuthi bayalamba.
Siyananzelela ukuthi kwele Zimbabwe kule ngxaki eziningi ezihlupha abantu abaku-lockdown njengokusilela kokudla, amanzi lokunye. Singathi impilo isimbi kakhulu yini kwele South Africa ukuthi kungidlula okuseZimbabwe?
Ake ngithi kungakho ngisithi siye saxwayisa abantu ukuthi kungcono ukuthi bahlale khona lapha kwelaseMzantsi Afrika ngoba isimo singcono kasifani nokuthi bahambe baya kwelaseZimbabwe ngoba siyazi ukuthi kwelaseZimbabwe ukudla kukho kanti nakhona namhlanje besizwa nje ukuthi mhlawumbe ungatholakala usizo olwezi olungaba u 7 million US dollars kodwa lusizo lokuthi abantu balashwe kulwiswe umkhuhlane we corona kanti kakulona usizo luzenza ukuthi abantu bathole ukudla into engicabangayo ukuthi abantu bona mabebona uhulumeni bayitshela ukuthi uhulumeni uyasithanda mayethi kasi ekhaya benga ukuthi empeleni isimo abasibophezela kusona kakusona leso esilula njalo esizokwenza ukuthi impilo zabo zibe ngcono yilabo abantu esizobabona futhi kungekudalanga sebefisa ukuthi bajike lapha kwelaseMzantsi ngoba sebefike behluleka ukuthi baphile abantu bona bayathatheka bazitshela ukuthi ngoba kusekhaya kungcono siye ekhaya ngoba kasazi ukuthi kuzothatha isikhathi esingakanani kodwa njengesimo esisibona lapha eSouth Africa ngesokuthi uhulumeni waseSouth Africa uye wathi uzonikeza abantu bonke ukudla banikeze nabangasebenzi izimali nakho kona besingakakuboni kusenzakala lokho kodwa ngoba bekushiwo bekuzoba nendlela ukuthi labo uhulumeni leyo mali athembisa ukuthi uzoyikhupha iphume ngoba uhulumeni walapha eSouth Africa angeke ayeke laba bantu bengatholanga ukudla ngoba uma bengasatholanga ukudla nezimali kusho ukuthi bazophoqeka ukuthi baphumele ngaphandle emgwaqweni okuzokwenza ukuthi mase bephumile bese bebhebhethekisa ukuthi lana kwalomkhuhlane we corona ngakho besisezingxoxweni nje naye uhulumeni ukuthi siqiniseke ukuthi abantu bakuthola ukudla njalo baphinde bathole nalolo sizo lezimali laba bangasebenziyo bese sibona ukuthi labo abangenawo mhlawumbe amaphepha bona basizakala ngalophi uhlobo ngoba ukushiya impitshana eyodwa nje eyokuthi umuntu agule kuzobangela ukuthi izwe lonke bese liyagula kungakho sisithi besingaxwayisi ukuthi abantu bathatheke bagibelela amabhasi ngoba bathatha nale mali encane kanti ke futhi kasazi nokuthi mase befike lapho emngceleni lapha bayosala khona bazoba nayo na imali ukuthi basuke lapho baqhubeke ngalolu hambo besiye endaweni ezihlukileyo mase befike nawo lezo zindawo bazofike badlene kungakho sisithi liboni thina njengenyathelo elihle elithethwe ngabantu abanengi kodwa ayikho into esingayenza ngaphandle kokuthi sibaxwayise nje kuphela
lo ngumnumzana Vusi Moses Banda umqondisi wenhlanganiso yeAfrica Diaspora Forum ubexoxa ecingweni lo sithandekile emhlanga weStudio 7 eSouth Africa Abenhlanganiso ezizimeleyo eziphatheke kunhlelo zokulimukisa uZulu ngomkhuhlane we-coronavirus sebamukele ngenjabulo usizo lwemali engange 7 million US dollars ephiwe iZimbabwe libhanga elikhulu lomhlaba eleWorld Bank izolo. Imali ikhangelelwe ukulwisana lokumemetheka kwalomkhuhlane we-COVID-19. Ibhanga leli lithe lanxa eleZimbabwe lilikweleda imali eningi likubone kufanele ukuthi liphathiswe ilizwe leli ngemali yokulwisana le coronavirus. EleZimbabwe likweleta iWorld Bank lamanye amabhanga afana leAfrican Development Bank kanye leEuropean Investment Bank imali engange 1.2 billion US dollars. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesikhulumeli senhlanganiso yeCitizens COVID-19 Monitor umnumzana Efi Dlela Ncube.
Usizo lolu luvela kuWorld Bank luqhakatheke kakhulu ngoloko uvikela impilo. Umakhelwane wakho angabe kukweleda angabe kwenzela okubi ngendlela enkulu kakhulu. Kodwa nxa esegulelwa esefelwe nxa esethelwa indlu uyahamba uyencedisa khona. Yikho kwenziwe iWorld Bank. Sizabuzwana kwizikwelede ngemva kokuthi umemetheka kwegciwane lecorona sekuvinjelwe impilo zabantu beZimbabwe zavikelwa ngokuba angeke kuyekelelwe ukuthi abantu baphele ngokuba uhulumende weZimbabwe uyakweleda abantu asobe kahulumende weZimbabwe abantu asobe ezanupf abantu ngabeZimbabwe ngabasemhlabeni ngakho kuyadingeka ukuthi bancediswe lanqabe lezikwelede izikwelede zavulwe egameni labantu beZimbabwe kodwa imali yakhona yebiwa yangena lapha lalaphana lapha engabonakala ngakhona okwamanje kumele kuvikelwe abantu beZimbabwe iWorld Bank yenza kahle ngendlela enkulu kakhulu
kumele isetshenziswe njani imali
imali imele igcinwe ngendlela enhle kakhulu ingasebenzi izinto lezi ezinye ukukhampena kumbe ukugijima ngezinto lezi ezohlangothi olulodwa. Sesajwayele ukuthi izinto zeZimbabwe nxa zifika zifika zibe ngezokuncedisa iZANU-PF ziqinise iZANU-PF kulokuthi ziqinise abantu beZimbabwe. Le mali ifanele isebenze kuphela okwe-coronavirus, ithenge ama-testing kits, ivikele abantu, yenze ukuthi zonke izinto ezidingekalayo ukuze abantu beZimbabwe bavikeleke ku-coronavirus zibe khona. Okubalelwa lokuthi ulwazi lokuthi bangazivikela njani abantu lube khona lufinyelele kubo bonke abantu kulezi ndawo lezi ezizo abantu abangagcinwa khona, abanye abangabe besolela ukuthi sebele gciwane bagcinwe kahle belokudla begcinekelekile lingamemetheki igciwane. Hayi ukuthi ingene emakhoneni ibisisiyadliwa izigebengu lezi ezivele kudala zisidla imali.
Udaba lokuthi abaqhathi kabaseyi kubanjwa ngamandla ukuthi bahlole izisebenzi zabo i-coronavirus lile ubona njani?
Ngokubona kwethu vele i-government yeZimbabwe besenza ukuganga okukhulu kakhulu ukuthi ithi amankampani aphoqelelwe ukuthi ateste izisebenzi zingakabuyele emsebenzini. Kumele kwenziwe i-government yeZimbabwe. Kumele kwenziwe i-government yeZimbabwe kule mali yama-taxpayers izisebenzi zivele ziyabhadala umthelo ofanele ukuthi zivikelwe ngaphansi kwawo. Yamankampani ayabhadala umthelo okumele uhulumende awusebenzise ukuba ahlole izisebenzi zingakabuyele emsebenzini. Hayi ukuthi athi yena yamankampani kahlole lapho besenza ukuganga okukhulu. Kodwa lakho futhi ukuthi kuthiwe babuyele bengazange bahlolwa akusonto eqondileyo. Ngakho uhulumende umele abone ukuthi ziyahlolwa lezi zisebenzi, yena ngokwakhe azihlole uhulumende, zivikeleke izisebenzi, kuvikeleke amankampani, kuvikeleke abantu beZimbabwe, hayi ukuthi kumemethekele igciwane.
Umnumzana Efihlela Ncube ngowenhlanganiso elimukisa uZulu ngomkhuhlane we-coronavirus e-Citizens COVID-19 Monitor. Kusenjalo, inhlanganiso ezibiza ngokuthi i-IM for Bulawayo Against COVID-19 ithi iyaqhubeka ngohlelo lokuphathisa uZulu ophanjaniswele impilo i-coronavirus ngokudla. UNtungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxele esikhulumeli salinhlanganiso umnumzana Usen Sibanda.
Indawo thina lapho bese sinika khona ukudla, bese sinike eNtumbane, sanika leNjube, khathesi sisebenza sise eLobhengula. Silungisa lezakhamizi, silungisa labantu be-social welfare, silungisa labafundisi, kudinga ukuthi lapho ngaba lendlala khona kungaphi. Ngakho lo msebenzi sizabe lapho nxa lapho sithola khona ukudla, siyabe sisebenza singena kwamanye ke ama-suburbs.
Ukudla elikwabayo lokho likuthola ngapi kahle kahle?
Ukudla lokho kuningi sikuthole okunye kutholakala eSitco okubuye kulethwa ke ngaphansi kwalolu phahla oluthi lona amfobula against COVID-19. Njalo sithole omama abaseLondon ngapho eUK abathi bona ngoqoki Ndlovukazi basinike labo impuphu esincedayo esiyayiqedisa nje ukuyinika abantu ngaleli viki. Njalo siyazi ukuthi bakhona abanye abaphandle abase-America, abanye abase-Australia le abalokhu besaziqoqa befuna ukuncedisa. Lokhu kusavulekile, njalo isidingo lokhu sisikhulu kakhulu. Kuyadingakala amadolobha lokhu emaningi, asikangeneli uveve, asikangene e-Country Park, asikangeni kubonkulumane, kubonketha, zonke lezi ndawo kule ndlala. Asikakhulumi ngabophumula, ngale kugcwele abantu abadinga ukuncediswa kakhulu. Ngakho siyacela kakhulu ukuthi nxa abantu beZimbabwe bengahlangana sincedisane. Ikanti uhulumende laye siyacela kakhulu ukuthi nxa ungaba le ndlela, lezi zimali uhulumende athi uziqoqile ezama-youth, athi uziqoqile ezabantu abakade bezisebenza, siyacela ukuthi ziye ebantwini bona labo okumele ziye khona. Ngoba kuzasincedisa lathi ngapho ukuthi inani lethu labantu okumele sibancedise libe lilutshwane.
Umnumzana Usen Sibanda ngowenhlanganiso ye-IM for Bulawayo Against COVID-19 Monitor. Ubexoxa ecingweni lo Ntungameli Nkomo we-Studio 7 ekwaBulawayo. Umsitheli kumbe uRegistrar General umnumzana Clemence Masango ubotshwa esetheswa icala lenkohlakalo ngemva kokuthenga imota ezinhlanu. UMasango wetheswa amacala ambalwa abalisa ukungethembeki ngokuqatsha amankampani kumbe amathenda ngesilungu. Ukhangelelwe ukumiswa emthethwandaba lamhlanje ekuseni. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicles lithi kulamadoda abehlome ngembobho ahlasele indawo yokugcina impahla eZimbra. Bantshontsha amabhokisi embodlela zomuthi wokukhwehlela iBronchlear onathwa ngabanye njengezidakamizwa. Amabhokisi omuthi la abikwa ebiza imali ngamadola azinkulungwane ezingamachumi amabili $20,000. Iphephandaba leChronicle lithi uArnold uzwa kwenamo ohlala elokitshini leChabalala uxotshaniswe ngamapholisa esemoteni ngemva kokuntshontsha impahla ebiza amadola ayinkulungwane ezingamachumi phose amathathu $27,000 ebizisemoteni edolobheni lakaBulawayo. Ukuzwa kwenamo uphume emoteni weqa walimala. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele yona nge-WhatsApp.
Mina ngu-Anita Ndebele ngilapha eGugunabheke eSandton. Into engiyizwayo ne-MDC thile MDC Alliance, uma kukhuphe noma engaze uyaphuma uyaxotsha abantu angeke athole lutho izihlalo. Kwehlula unkomo, unkomo wayehluleka engumndebeli. Ishona kalivoti, alivoteli indebeli. Thina ite sivotela amashoda. So akhohle ukuphinde ukuthi noma ekhiphe uChamisa, abantu bakaChamisa yini uzawina ngokuthi ngumakhuphi. Evele wayezinje akula plani lapho yakhona. Vele sefuna nje ukuthi izanwe emasithi wonke. Akula lapho yakhona. Njalo kati uzathina usengumkhokheli. Kati lo munye umsekeli wakhe la ubekhuluma last week kuthanga ethena yena umakhuphi usezikhuphile nguye sekhokheli i-MDCT. Kati kuhamba njani kwabo kumakhuphi? Lo ungaseyengaphi lo tena nguye sekhokheli i-MDCT umakhuphi eseqotshiwe. Umakhuphi la uyayavule ngumama Shua. Kati wenzayo kakhohle unkomo wehlule ukuthi awine ama-election ngenxa yokuthi ishona kalivoteli indebeli. Thina ite ngaye amashona asivotela ngalathi siyawina.
Ngiyabingelela basakazi be-Studio 7 nabathandi labalaleli be-Studio 7. Okhulumayo uGift Sondoku uFoka Ndlovu laphana ePlumtree endaweni yakoGambo ngaphansi kwenduna uGambo. Ngibingelela kuzo zonke iy'nkokheli ama-traditional leaders akithi induna nabosobhuku. Ngibingelela laphana induna ubaba uKhayisa. Ngikhothama la kuso isilo ubulelani kalobhing lakaKhumalo. Basakazi bengithanda ukuphawula ngendaba le esizwa kumaphephandaba yokuxoshwa kwama-members of parliament e-MDC Alliance. Iyangixaka le nto ukuthi kanti lawo ma-MDC ma-MP members axoshwayo okuthiwa khona ngoba inkantolo yathi khona uChamisa kwakufanele uMakhuphe act after kushona kaTswangirai. Ngiyazibuza ukuthi kanti lawo ma-members of parliament ekhethwa kulelo parliament akhethwa eyiqembu le-MDC kaTswangirai or akhethwa MDC Alliance. Mbese ngizibuza ukuthi kanti yona izeke yathi iregister MDC Alliance yayithi iregister iparty ebivele exist or a new political party. So if it was a new political party amboni mina ukuthi bale case lapha. Njalo ngiyazibuza mina ukuthi mawungabu lo ngilomuzi nginje ngingundlovu ngibe sengiyachona abantu abamsibese besala besilwa bebanga ifa. Kuthi ngemva kwesikhathi omunye eyakhe umuzi wakhe lapha nomunye eyakhe umuzi wakhe lapha kuthi omunye oseyifeyila ebese enkantolo ethi hayi kodwa ukhona owaphuma lembuzi zikababa omunye waphuma lekhuba likababa. Inkantolo ibisisithi buyelana enxweni liyelungisa ukungaboni ngasolinyela. It's not possible ngoba ma inkantolo isithi ababuyele kuma structures MDC awasekho lawo ma structures ka 2014 asa exist. So mina ngiyazibuza nje ukuthi kathi ile nkantolo lezi zisebenza njani esenza sole thina ukuthi hayi lezi nkantolo maybe zi politically motivated ngiyabona futhi lamanye amaqembu lapha aphikisayo abajabulela ukuhlukunyezwa ka Nelson Chamisa. I'm telling you mabe qeda nge MDC alliance bayabuya kulawo maqemba ajabulayo ngoba siyabona nje ukuthi le nto le kule sandla semfene la isandla seze politics. Mina futhi into engifisayo ngomakhupe bemfisa ukuthi ngabe engahlanganela lamaqembu onke akithi kungaba ngozaphu omthokazi Republic Party kube iMDC kamakhupe labo elish benzi alliance singumthwakazi benzi alliance yamaqembu onke akithi kwamthwakazi sithathe onke ama city akithi beke into yabo leyo yokuloko abesilwa ngoba at the end of the day umakhupu usebenzela abantu baseHarare abazukumsiza ngalutho. Ngiyabonga basakazi ngokuhlala la iThembisa.
Sawubonani, sawubonani, sawubonani basakazi beStudio 7 lani balaleli lonke. Hayi okukhuluma nguzamani ePlumtree kodwa esigabeni ngiphuma empandeni esigabeni semzaza. Hayi corona ishi nasebuTswana lapha hayi bathi lockdown sisibulele. Hayi sisibulele phela sifona ezindlini akuphumeka kuhambeki. Hale ndlala ezindlini lapha sisichaya kakhulu sisichaya sibili kakhulu balalela. Hayi hayi kodwa inkosi khona balalela nithemba ukuthi wonke umuntu nje hayi kuzophela sokhohlwa ngakho lokho. Sizokhohlwa ngakho shuwa balalela. Hayi ngiyabonga ukukhuluma labantu beStudio 7 donke balalela into ekhona ngiphela singabeka kuNkulunkulu lento kuphela ukuthi hayi inkosi yekwaziyo kuzolunga.
Hey lalele siyabona siyezwa le ndlebe wathi uyezwa ya ungathatha indlebe uhloma ngapho lwethutha ngapho uvale indlebe ungezwa ukuthi i-corona i-dangerous ya kuqakathekile khona ukuzivikela ungathi ukuhlala endlini ungahlala ezendlini kodwa ungela kudla kodwa bathi faka nale maski la uthelethele la ubona ukuthi abantwana balala bedlile ukuthi uzivikele wena kuqakathekile kakhulu. Hayi kuzophela asithembe uNkulunkulu wonke zwelethu kubeka kuNkulunkulu ngamandla kaThixo kuzophela sicalakathe ukuthi sithandaze ukuphela uNkulunkulu uzasizwa uzasiphendula kwenye ilanga. Hayi mina ngikhuluma ngukhuphe ya ukhuphe kuphe womsedi ya ilapho embuya khona ibe ngikhuluma ngalesi sikhathi nje hayi uNkulunkulu uzasizwa kuzadlula kwi-corona sabe sithezi nje lokho esiqhuqhubele nje athi khona phesikhona siqhuqhubele asikwazi okungenza kanti kwethinta kuthi but hayi khona siyathovathova khonoku nje okokuthi hayi okuthi lathi sifaka emlonyeni sisafaka emlonyeni asazi njalo kumbe baza estenda kula amalanga asikwazi bangaestenda kulapho sizogumula emuva lapho sokurongo phela lapha lokho sokutshintsha ibhethu endodeni hayi sokurongo sibili siyabonga futhi khomakasiyo
ukuzithoba langenhlonipho balaleli beStudio 7 ngisalibonani umhlaba wonke ujikelele abamamela eStudio 7 igama lami nguNjabulo wakoDube isibongo ngibuya ekhaya eZimbabwe esigabeni sakomadlambuzi emkhomeni ngizikhulumela nje bathandekayo ngicela ukubuza ukuthi njengoba singapha thina emazweni kwabamhlophe lithi siyenze njani ngabantu laba esingabatsho ukuthi baphila maphilisi omhlaba bazenza kanjani njengoba besemazweni akwabamhlophe bazophila ngayiphi indlela kanjani ngizibuzele kanjalo njengoba ngizibika kubana ngiqhamuka kuphi esigabeni sakuphi nginje bathandekayo ngumuntu wezinyoka ngiyisangoma ngizibuzele njalo kubana njengoba sinje siyizangoma umthetho asiwuyali kodwa ngizibuzela mina kubana kungenzakala ntobani kubana mali ngadedela nathi ngezanuse sibonisane njengezanuse kubana lolu bhubhane singalumisa kanje ngoba ngizanke ngizwe nelizwe lilodwa noma liqhamuka kumnini lizwe wethu umnangagwa kubana uthini ngoba uyazi kubana ilizwe lakhe lilezanuse ukubana ngatsho kubana abantu bakhe bayimele le ndawo yebo yasiyala ukubana lubhubhane lungayifuna kubana umuntu aye esibhedlela kodwa lasesintwini kuyangena njalo sinje silamathwasa emzini yethu silabantwana babantu abahleli emzini. Ngizibuzele kubana okhithwayo kumele ngimhambise kiwo ngalesi sikhathi saleli gcikwane ngimenza kanjani umntwana bantu ehleli esemzini wami. Ngiyabonga kakhulu bathandekayo lapheli khona lonke ngithi.
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu esithumela wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje ke sikhangele esivela ngapha kwele Melika. Ingcwethi zempilakahle zithi akula sigaba ngitsho lesisodwa eselizwe leMelika esesilungele ukuvulwa kulandela ukuvalwa kusatshelwa ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Lokhu kwenzakala ngesikhathi inani lababulewe ligcikwane leli elizweni leMelika jikelele selisedlula inkulungwane eziyisikhombisa 78,000. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, unkosikazi Priscilla Ndlovu ohlala esigabeni seWashington State. Sambuza ukuthi umumo unjani lapho akhona.
So sivele imisebenzi esetshenzwa ngabantu abamnyama yiwenza ukuthi abantu abamnyama babe ku-danger kakhulu ngomkhuhlane. Ayisikho ukuthi singatsho ukuthi kumbe abantu abamnyama kabaziphathanga kumbe kabalandela umthetho kahulumende. Bayawulandela kodwa ngendlela esisebenza ngayo. Ungahamba ezibhedlela uzathola uthonesi. Yiba baningi, yiba abatshayela amabhasi, yibo kuthiwa ngabe essential services. So even thina sihlezi sisebenzele ezindlini ngoba abanye abantu bona kabalayo indlela abangasebenzela ngayo ezindlini ngenxa yokuthi ngabantu labanokuthiwa bakwe-essential services ezingeke zivalwe. Yikho mna mbona nganikho ukufaka abantu abamnyama engozini yokuthi babe yibo abagulayo. Kodwa kulusizi ukuthi elizweni elingako kuthiwa kule democracy. Njalo uthiwa khona ukubandlululwa sokwaphela kodwa abantu balokhu bebandlululekile baze bayebanjwa ngumkhuhlane.
Ezinye izigaba kumbe ama-states asevuliwe akade evaliwe ngesikhathi lesi esegcikwane le-coronavirus. Lina khona ngapho kuthiwani kuzavulwa nini njalo kuyathembisa na ukuthi igcikwane liyaba seliphelile?
I-Washington State ngeyinye yama yezindawo abangavulanga. Ugovernor uthi yena uzavula i-state ngamaxeka ngamaxeka. Uzakhangela lapho kuvuleka khona ngoba kuleli viki i-stage 1 sikuyo kuvulela abantu abasebenza ku-construction laba bakhayo. Kodwa kulezimiso ezifakelwe abantu abaku-construction ukuthi babone ukuthi abantu babo basebenza njani. Abantu bale kubesebenzele ezindlini njalo nje njoba ngeke ngatsho amanamba akhanya ayehla abantu aba-affectwa aba legciwane njalo labantu abasichiyayo. Lo umkhuhlane nxa silalela ukuxwayisa kwabantu abangodokotela incitshi zakhona ngabona ubufuna nje ukuthi abantu bake bame izindawana zonke kungabi lokuxokozela ngoba lapha amazwe alapha ngithi si-state lesinye sehlukaniswa ngama-bridge kumbe ngimgwaqo. So nxa kungaze kuvalwe i-state esisodwa nxa sithi lapha e-Washington ingavula kuyafana lokuthi i-Oregon layo ivuliwe ngoba abantu abanye bahlale e-Washington State besebenze e-Oregon kumbe bahlale e-Oregon besebenza e-Washington. Mina angilalwazi lwalokhu ngenxa yokuthi angilalwazi lwe-public health kumbe lemithi. Kodwa mbona ngani laba abantu abasixwayisayo baqondile ukuthi ke sine sibone ukuthi inumber ziyangaphi.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubekhuluma le-Studio 7 ecingweni esesigabeni se-Washington State. singakagqibi uhlelo lwalamhlanje othi sikhangele indaba ebezikhokhela. Sekwedlule phose iviki kungela muntu otholakale elegcikwane le-coronavirus elizweni, khona sekuhlolwe abantu abedlula inkulungwane ezimbili lanhlanu. Elinye njalo ihlekana lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa eselibalekela indlala likhangelelwe ukufika emngceleni weBeitbridge lamhlanje. Umsitheli uRegistrar General uMnumzana Clemens Masango ubotshiwe esetheswa icala lenkohlakalo ngemva kokuthenga imota ezinhlanu. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi lingasilalela njalo ebulenjini kukheli ethi www.voandebele.com.